tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zeMDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ntambama eHarare. Abanye basola ama oven odaka awukupheka isinkwa asesungulwe nguhulumende, kodwa ibandla lezanu PF lithi angcono kulokulamba.
Yebo kambe abonani sikubuyele emuva, kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezithithileyo ezingadingi imali eningi, ezingadingi imali emazweni, izinto ezitholakalayo abantu abangaziwe bezithole bezenzele izinkwa zabo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzethula umbiko wokusetshenziswa kwemali i-Mid-Year Fiscal Policy Review lamhlanje eHarare.
Iprice yegogesh ichiyene, iprice yecash ichiyene, iprice yeswipe ichiyene, kuze lokhu kulungiswe, into esikalethi ziqondiswe.
Lamhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe, sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla oyeGwanda.
Dazo na leo tuwa mabroila, abanze mikata, engaba 70 pon. Inkuku, 7, kuchukutike imbuzi, nita ungo, sunga ite ngabu 400, 500 pon. Inko mankoldi kono onga itola, engaba pagwe 1,500 pon.
Zonke lezi ndaba lezinye, lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC umnumzana Tererai Obey Sithole kunye lowake waba isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Jacob Mafume baphunyukile izolo lapho befuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo abanye kade behlome ngezibhamu bonke behamba ngemota ezimbili. Ababili laba babikwa bebevela kungxoxo mpikiswana kade isenziwa edolobheni, badibana labantu abayisithupha ababadumeleyo kodwa bahlaba umkhosi. UZulu wabuya ezobona ukuthi kwenzakalani, abantu laba babaleka. Lokhu kwenzakala sokulomnyaka owodwa kwafa abantu abayisikhombisa eHarare nyakenye ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Ibandla lezanu PF lithi liqhubekela phambili ngohlelo lokuthi umphakathi aziphekele isinkwa sona esingasatholakali lula, esebenzisa uhlobo lwembiza zama-oven ezibunjwe ngodaka njalo zibaselwa ngomlilo njengalokho kwakusenziwa endulo. Ama-oven la asegcwele ilizwe lonke. Umphathintambo kahulumende obona uNkosikazi Sithembiso Nyoni ukhangelelwe ukwethula lolu hlelo ewange leVictoria Falls ekupheleni kwayona le iviki. Uhlelo lolu solucothozwe ngabaningi abathi alusoze luphathise abantu njengoba okuswelakalayo kuyingqoloyi, njalo lubuyisela ilizwe emuva ngesikhathi kulendlela eziphucukileyo zokupheka isinkwa, hatshi lezi ezingani ngezendulo. Umgcinisihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North umnumzana Nkosilathi Jiyane utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqoqe amaxuku abesifazana abazaqhuba lumsebenzi, sebefundiswe ngunkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kwayona le iviki.
Ngaphakathi kukafiki sikhangelele ukuba uminista uSithembiso Nyoni okhangela ngamabhizinisi abancane uzabe khona ngapha mhla ka-3 inyanga leyo ebuyayo kugasi, uzabe ezokufundisa abantu ukungena ohlelweni lololuyazi. Ngingananzela ilizwe engaliphakathi kobunzima obunjengabona besiphakathi kwabo, sibaphakathi kwama-sanctions, singatholi support kwamanye amazwe. Yebo kambe kule ama-engagements and re-engagements ukuthi kukhulume umongameli azame ukukhuluma namanye amazwe. So kuyimzamo yokuthi lathi sizenzele. Yebo kambe ngabona nisikubuyele emuva, kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezichithileyo ezingadingi imali eningi ezingadingi imali emazweni izinto ezitholakalayo abantu abangazi bezithole bezenzela izinkwa zabo. Okuqathekileyo ukuthi wona abantu bebebaningi abayenza khona ekhaya isinkwa sichiphe sitholakala ebantwini then uyakhavani.
Kodwa abanye bathi akuswelakala yona ingqoloyi ngokwayo.
Ingqoloyi kakhulu ukuswelakala kwayo kakhulu sikhangelele ama-industry amakhulu. Asikhathathathi laba abapheka izinkwa labo lobhelzi obhekers in bayofuna sibili ngama-thousands and thousands of tons. Kodwa laba abantu esithi bona bazayephe bebhekha ezindawo ezijele ezizizi zabo. Hhayi ngabantu abafuna nje ama-kilograms amalutshwane. So ena le lutshwane le yezabe ngezalithi ifike ebantwini. Abantu beziphekele bethengisela abantu abaseduzane sort of decentralizing izinto esihambisa ebantwini njengalokhu kwenzakala kuma-tuckshop kulokuthi abantu behambe ku-TM behambe ku-OK khatshana ama-tuckshop asebantwini ngabheka izinto zami ezingu-100 supply abaseduzane bayakwazi so iflawa edingeka lapha ingqolo yangikhona iyenela kani lana edinga ukuthi amabhekari amakhulu afuna sibe ama-thousands and thousands of tons. Encane le hayi iyenela sibe.
Iningi lamalunga enu ayamukela indlela le entsha yokubhakwa kwesinkwa labo ababona ingani kumele kube lohlelo olungcono oluhambelana la kulezi nsuku.
Hayi bayamukela for now. Kanti sithi khona nxa kusekunzimeni obunje kudinga amaplani azasebenza leso sikhathi. Kodwa kuya kwesikhathi nxa ezomnotho zisiba ngcono zisombuluka. Sibangcono siyalokhu ukuthi improve asikhangelelanga ukuthi uzahlala kunje sonke isikhathi isikhathi sokunzima kufana lawo nxa usekunzimeni anti uyagcina ukuphela amaqebele ngani kodwa nxa lawo imali isingani sitholakala hawu usupheka ungani kungcono fanele siphakwe phase yokunzima singaziwa lapha siza improve so asiwe sihlale sinjalo sonke isikhathi.
Ngezinye indlela bamlindele ngabomvu unkosikazi Sithembiso Nyoni ngalolu hlelo
kakhulu sivili kakhulu omama esebakhambe bazancetha kulelo hlelo.
Selihlela abalungisa amaqembu
kasibalungisele sesatshelile they are ready bazabuya okwakuqala uzafike ezobona amapini vele aphilayo asebenzayo ezoba supporta ugcina inkukhu ulima amakhowa wenza lokhu lalokhu umdida then ke lo hlelo lolo lokubhisa isinkwa luzangena khonapho.
Lo ke umnumzana Nkosilathi Jiyane umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathabeleland North ubeqoqa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls.
Zimbabwe, the voice of America.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende olwesibili lamhlanje i-supplementary budget ngoba imali ayihlele nyakenye ingasanelisi ukuphutha umnyaka. Umnumzana Ncube uzakwethula njalo umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owaphakathi laphakathi komnyaka i-mid-year fiscal policy. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika ngamandla njalo lentengo ezitolo ikhuphuka mahlayana mihla ngemihla. Izisebenzi kahulumende ezikhala ngeholo eliphansi zizabe zivule amehlo zikhangelele ukuthi uNcube ahlele imali ezakwenza zengezelelwe iholo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko wambuza ukuthi kuyini akukhangelele embikweni kaNcube eyalamhlanje ekuseni.
Sakhangela ukuthi ikakhulu uMthuli njengominista obekhuluma ngesaplas njalo kule ndaba ye-2% safuna i-explanation yokuthi saplas useyidiploya nga uzoyisebenzisa nga njalo asitshele ukuthi njengoba ubesithi uyenza ama-token payment esithi ngama-token payment ungakwakwazi ukuthi i-economy ithi lezikweleti njalo lezikweleti ingazibhadali okwenza ukuthi singatholi i-budgetary support kwamanye amazwe sebenze nge-cash okwenza sibe lokuthwala nzima njenge-economy esilakho khathesi. Sungozwa ukuthi ngokubhadala izikweleti uhlelo lokubhadala izikweleti lume njani njalo uhlelo lokuthi ama-2% lawa abambayo emafonini esithi mobile money uzayifaka njani ku-development affecta mina lawo kuloti mphobukuyithathelwa ngabe ngikhangela ukuthi u2% liyana ngasibe lokuyisection okuyipercentage okuya ukuthi siyakha umgwaqo okuyokuyipercentage okuyathi isibhedlela okuyokuyipercentage kokuthi kulethwe imali yokuthenga imithi loba sokulayi tax ethathwa ku-airtime emithi but ngithi sikhangela ukuthi 2% liyana ngayingasebenzela uhulumende ukuthi kube ne-surplus kuphela ngayebe le impact ne-effect kimi mina engibanjelwayo njengomuntu weZimbabwe khangele khonapho njalo ukuthi asitshele ukuthi yena ukhangelela ukuthi i-exchange rate babe sebe-convergenini between interbank leyo mkambo omnyama esebenza khona. Njalo bezokhangelelwa ukuthi uhulumende nxa sithi ease of way of doing business. Ama-payments lawa siloke silaye i-three pricing system yokuthi i-price ye-cash itshiyene, i-price ye-cash itshiyene, i-price ye-swipe itshiyene. Kuzelo kulungiswa into esikhala ukuthi ziqondiswe nxa sesikhuma nge-supplementary budget. Njalo sikhangele ukuthi njengoba lokho sithi siyanciphisa esikusebenzisayo asifuni ukuthi i-supplementary ibe ngeyokuthi kube lokuthokozisa abantu bakahulumente lokuthi kudliwe nje imali ngabe ngeyokuthi kuyakhiwa i-economy.
Okugodwa eShoko okubaluleke ukwedlula konke ongamxwayisa ngakho ukuthi akwenze umthuli kuyini okungaletha ububelo kudaba lomnotho.
Esikhangelele kakhulu ukuthi sikasibe lamagetsi ngoba ngakhayela athe si-industry kayi akulanto esiyenza ngoba kulamagetsi. Ngesikhathi lesi yabe sihlanyele i-wheat okwenza sibe lokuthiwa i-winter cropping ye-wheat e-reducer i-importation ye-wheat kade sibalima njani i-wheat kungela magetsi. Okokuqala emntwini oseZimbabwe ozihambelayo yinto yamagetsi, amagetsi kalungiswe.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isiphathamandla sehofisi kamongameli umnumzana Douglas Dafuma obuthongo lwesibili wetheswa icala lokuthengisa lokungenisa elizweni okungekho emthethweni imota eziyisikhombisa ezingamachumi ayisikhombisa i-80. Iphephandaba leBulembo leNewZimbabwe.com lithi kulabathathu ababeyiziphathamandla zebandla leZanu PF umnumzana Kudakwashe Basikiti, unkosikazi Tracy Mutiniri lomnumzana Tsikamayi Mavaire abaphiwe izikhundla ezimqoka kubandla le-MDC ngumnumzana Nelson Chamisa. Okwamanje ke sendedela emuva ngilipha ithuba lina balaleli bethu ye sesilipha-ke imzuzo lilalela amazwi eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318.
Litshona njani basakazi? Cela ukuyiphinda emphehlweni babaduwe labasakazi ngekusini yakusasa. Yabona ukuthi sibe i-cutting space ngasemini laphana sibe sifitshane. I-Zanu PF mina umbono wami we-political party we-political game ekhanda lami angiboni izafa yavusilizwe. I-Zanu PF ibusa abantu ngogoda bengayithandi lamanga okutshevuka itshela abantu umhlaba amanga nokutshela abantu izithembiso zamanga ezaziyo futhi ngamanga. Ikho abantu bayakhuluma sonke isikhathi bekhuluma ngokuthi khona sicela uhulumende avuse lokhu, sicela uhulumende alungise lokhu. Akulo uhulumende laphana ozalungisa ngoba into lezana bayakwazi ukuthi yibo abazidilizileyo njalo abalayinye indlela abasela nyeigceba abangavusa ngalo into liya ngaphandle ukuthi bakhangele kudilike kuthiya phambili iminyaka neminyaka elandelana sebephelelwe ngumphako.
Mina ngihlala elusulu eBinga lapha ngizame ukukhuluma ngendaba yendlala. Siyalamba sibirapa siyalamba ngu village yeti Chunda 2 so okudla okunikwa izalukazi evele ulutshwane kakhulu alobana kusenzakala uhulumende be uyayengezelela amasaka inamba ibe ncane ibe nani mbitshane nothi abantu abanikwayo balutshwane kakhulu abaholayo yikho nxa sebeholile veleka kuhlali ngokuthi lomunye uyathutha lomugano lomunye uyathutha lomugano yikho ke sesicelo sibili ukuthi uhulumende ayengezelele inani yokuthi engxenye singasizakala
namhla angikhulumi ibizo lami but into esengiyibonile yokuthi bona labo abalwela impi yenkululeko yibo futhi abasuka futhi besitele amanga ethi izinto ziright elizweni futhi into okungelayo uright wabukhona bebona ukuthi izinto ziyawonakala befuna ukuthi futhi ngathi abafakeli imali zakhona bebona ukuthi veya kula nto ezilungayo ngoba bona barojwa ngenkomo ezifayo kathesi izulu alinayo inkomo baziphiwa sezisiya kufa kathesi okhe berojwa babe sithi kuyina bawuphiwa nanku kathesi bona nxa bekhangele bebona ngani into ziright akulabo uright wabukhona
linjani lonke linjani bantu baseZimbabwe okhulumayo ngumkhokheli lana ekhuluma seCenturion eSouth Africa ngithi hayi mina lokho sayenza ukhetho hayi kwinto selungile kuloko kuyitambuzo kuphela hlupheka after kuhlupheka into nje oyenzayo nje hayi bonakali ebonakala mina into enjengizinto oyenzileyo futhi embi kimi ukuthetha abantu babethu abanabo-13 years ngaba bepregnant akunankinga kusho ukuthi akusabotshela irephu phela kakhiphi abantu ababotshiwe bonke abasemajeli ayisekho phela irephu kusho ukuthi akusela cala kumbe layo urephile sefuna ukuthi engatholakalele cala khathi manje sithini
Sanibonani bantu bakithi ninjani emakhaya livuka njani emakhaya lishona njani emakhaya hayi thina siyaphila bantu bakithi sizwa nje abantu bekhala ngelizwe leli ligugudekayo lishona lisiyaphansi bantu bakithi kodwa hayi iqiniso bantu bakithi iZANU PF ngendlela eyenza ngakhona lesiphofu nayo I'm sure siyabona ukuthi laba bantu akubona abantu abaya uhulumeni oright empilweni akubona abantu lapo laba bantu imigulugudu etshengisa mpilo ubudlova babo ukuthi vele bona akusho bantu abaphila nabantu awubheke nje manje nxa bebonisa uzulu amanga beyenza sengathi babopha abantu babo laba bantu kudala bephila nabo nabo loku kuthi ubesebenzela umnankakho akusikuthi kona babothiwe bantu bakithi asike sicabangeni nje kahle ngumuphi umuntu weZANU PF osejele elimaziyo lina ukuthiwa kona waphula umthetho ukathi ke bona yibo abenza obubi bebulala abantu bebopha abantu kodwa akukho umuntu obabophayo umnankakho wawubulala abazali besingesikhathi segugula namanje akazange yenzwe lutho umthuli ncube usesihlalweni semali uqeda imali akazange yenzwe lutho laba ababili nje kuvala abantu amehlo ikudelela abantu kahle kahle into abayenzayo
alo studio 7 linjani siyaphila thina ngapha uhlupho kuphela indlala bakithi indlala sisilimazile lapha thina njengakithi emathebheleni notenkayi ezenka akulalutho abantu sekungathi vele bangazi balumane sekuceka abantu into kwakhona ngoba la yona leyo amabele athi ayaholwa lawo awezalukazi azeneli lazo zalukazi lezo kunzima
ye yiwo ke amazwi enu balaleli elisithumele kunombolo zethu ezithi +12024650318 bekulolunye njalo ubusuku obukhulu ngapha kwele Melika iqhubu labazadinga ukukhethwa libandla lama-Democrats ukuthi limele lingene ke kukhetho lomnyaka ozayo libelile ngqoqo mpikiswano yesibili izolo ebusuku edolobheni leDetroit elinye iqhubu liphikisene ngolwesibili izolo bekulaba khokhele ingalane yemiklomelo yabancintisayo umnumzana Joe Biden yena owaba umsekeli kamongameli lonkosikazi Kamala Harris. Abancintisayo laba baqale ngokuzibika emphakathini besazisa ukuthi bangakhethwa ukuba ngomongameli bazaqhuba njani umsebenzi. Kwathi ngokuya kwesikhathi babuzwa imibuzo elezihloko ezijiyeneyo ezibalisa i-healthcare lokunye okunjalo, kodwa bonke kade bekhona bebekhanya bethwalisa nzima umnumzana Biden yena ome waqina ephendula okukhaliphileyo. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala emaphandleni siqoqa lomnumzana Thandeko Zintimkhandla isakhamuzi seGwanda njalo owake waba umeya wedolobho lonalelo engumunye njalo waba kwezombusazwe.
Umumo njoba kuyindlala usubuye waba ngamandla ububi bawo ngobana bekuyindlala kuseseluhlazana mhlawumbe lamathonsi amanzi sesekhona ezizibeni khathesi kakulalutho sokomile utyani buthile inkomo sizothwa sezisiwa kwezinye indawo ngakho ke vele kubi kakhulu lapho izifuyo ebantwini lakho kuyafanana abantu neqiniso enqondweni zabo vele labo sebecuba njengenkomo zabo ngobana imali kayii lokho kwakhitshwa le mali emzini le eyayisiza abanye sokunzima ukuthi yona leyo eyafakwayo itholakale lanxa ikhona izinto zakhona zikhwela ukuhla kwamalanga lokho okubangela ukuthi abantu bafe ngendlala ngoba into zakhona kazithengeki lanxa zingabe zikhona izitolo kulukhunitwaza kuyibona la magetsi ahamba akugwela kula nto ehamba into yonke nje nxa ihamba yemuva.
Bakhona yini abathengisa izifuyo ukuzama ukuthi bathole imali yokuziphilisa?
Kunzima ke ye bangaba khona lapha lalaphaya kodwa ngenxa yesimo somnotho le mali engaqedakaliyo ukuthi imi njani inkomo ungaziyithengise uyabubona ngathi nje uyayilahla ngoba umuntu abantu ngabala mali le mali abazakunika yona kayisebenzi njengoba umgodla wempuphu i-50 kg iyabiza $100 uzayidloko esikhathi esinganani liba ngaki ngakho kunzima abantu bebonga uthembela ukuthi hayi engxenye kuyasila lokho okusilayo bangaba khona yebo kodwa hhayi akukavami kangako abantu basabekezela nje kancinyane lazo zona lezi nkomo zabo eziyagcina zicuba ezinye zakhona.
Wona amanzi okuthi zinathe inyamazana izifuyo akhona yini?
Lobo yibunzima obumangalisayo msakazi labalaleli lababukeli sokusiya ngendawo yokuthi ungaphi engxenye laba baseduzane le mifula engathi mkhulu njengathi siduzane nabo mzingwane hayi selezi ziba lapha nalaphayana kodwa abantu bathwele nzima amazi kawakho sengiyake ngabona ngakucabanye abantu ngihamba ngemota emgwaqweni besithi bavela dinga amanzi uma ngiwedlula 5 kilometers umuntu ezithwele umgqomo ongaba yi-20 liters uyakwenza kangaki ngelanga amanzi ayafolelwa kawakho malutshwane njengoba izulu lingananga kuthi uthi laphasi khona emhlabathini hayi malutshwane izikoto zifile akulani abantu bathwele nzima.
Asithi umuntu ufunile ukuthengisa isifuyo esinjengenkomo kumbe imbuzi kumbe yona inkukhu bayenza malini?
Sekusiya ngendawo angithi njengoba ngitshilo kulo dubo lwemali ukuthi imali uhlonzilwayo lunganani. Inkukhu mina ngiyakwazi ukuthi inkukhu lazona lezi kuthiwa ama-broiler abantu becharger engaba yi-£70 inkukhu 7 kutho ukuthi-ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo £400-£500 inkomo ngikhola ukuthi ikhona ongayithola engangaphansi kwe-£1500 ngobana imali yakhona kayilahlunzi zintondo lezi engizikhuluma kathesi zingavuka zidintile kusasa kusiya ngokuthi uhlonzi i-value yedola imi njani ngoba abantu baqathanisa le mali yemelika birand e-South Africa.
Manje kusiyaphela umnyaka ubona ungani kuyaba sekunjani?
Lingani sanange izulu ngokuphangisa kuyakufiza ifuyo kuvela abantu abantu baza kufa ngendlala lonyaka ngoba nangithi khangela njengoba ngifike imisebenzi kayikho imali kayikho uncedo lukahulumende kalubonakali ngoba uhulumende wakwala umnyanga wokugcina angazi sibili ukuthi kuyahamba kuthini baze babe ngcono abanye ikakhulu njengalaba esingathi ematsawu bavele bakujayele nje ukuphila ngokuthenga kodwa lakho lo nyaka lakho kuzabaphikwa ngoba bayathenga ngani yebo ezitolo okwakhe esifunda kukhona angazi ukuthi umnyaka usuyaphela kuyabe kunjani kodwa engikubonayo ukuthi abantu baza kuthaba ngamehlo baswele imali yokukuthenga njengoba kade singabona kuyenzakala umnyaka usuyaphela eqiniseni izidumbu ziza kubakhona.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda njalo eyisakhamuzi sakhona le eGwanda. Anolila Chevukani, Anolila ingoma kaKuxman isidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla ze-MDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku eHarare. Abanye basola ama-oven odaka awaphekwa apheka isinkwa asesungulwa ngukhulumende kodwa ibandla lezanu PF lithi angcono kulokulamba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lisidibane njalo emtambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.